Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alipuka njani zilugandaba hola mgele msakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ziku 27 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa kobulawayo abopha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with kwakhiwe isekelo sombuso se-CHZ.
Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapolisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuchiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuchiweyo laba balakho kumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona abacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunengi. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Imidoda! Doda!
Bekulezihlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Pazo uyashoko renami takanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa anga asina chigaro, but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
Uchamisa opinde wati,
munhu akanga ataura nyaya yakati ngatidarure, because nyaya yamanational events, we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga letale leparlamente njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved. Ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese, okubandla le-Labor Economists and African Democrats, uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party, sikhala nje labo. Bonke bakwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi, ngasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenziwa i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke hathi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe sithi silahlekelwe dina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika-17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezanu PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho ke nxa mina ngokukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini waye ngumkhokheli webandla le-MDC umuyi uMorgan Changirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zebandla lezanu PF ezimbili esabelweni senyathime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abanengi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ichefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla lezanu PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lomnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla lezanu PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali, i-evidence ikhona lona, why lizo ngalezanu PF nayo? Ngoba thina sinento engama-cell registers lawana, nabesidlisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu. And labo into esenzakala, konke lokhu senzakala, bakhona ababekhona ebhawa ukuthi bahamba njani. koke selendile abantu abangabanga abangabe bekubanga kumbe kuthi ayinjana le ebangwa kube kumbe luthando lowini izamtheshini yabisingena ngathi khona pha and umuntu owabulala uma blessing pali siyakwazi ukuthi ubanjiwe kade sikhuluma upolice custody uaphiwa ngabi ecourt so konabo ke ama-human abuses angathi and ukuthi ukhangela u-honorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kade sikhuluma so u-honorable Sikhala ebevele out ku-bail from i-high court iyamtshela kathi kona ungasandlaleli ku-social media usenza izinto zona lezo zenzayo but now ukuthi ubonile umuntu lo i-defiant kumbe ufuna uphuza i-point kumbe ufuna ukutokoza ngabomu usiyabuyela aphume ku-social media threaten violence
nanso baba Ndlovu
amablessing ali kusegcekeni wayelilunga le-Twele Triple C yikho phela wathe nyamalele yithetha semdinga le-Triple C kambe ngawaye kumasele ezanupif wayethe azangesizwe laba bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanupif kusemgcekeni kusegcekeni nje lokho laba sebekwenzayo kuzama ukuvala bese besithi hhayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bashiselwa imizi khona ngale emfeni-ke kuzokhalela umablessing ali lokho kumgceke uma blessing ali ebelilunga le-Triple C simdingileke sethunjwe ezanupf wabulawa hhayi kucacile kumele kuchasise ukuthi laba bathiselwa imizi bathiselelwa imizi njalo kwaye futhi sebephinde kwaba yibo ababotshwayo kuyibo abathisela imizi abayenzelwe isihluku esinjalo yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hhathi kalikho le loya elimele uma blessing ali selibotshwa kumele asole ujob Sikhala mele angathule phela ngayebona ukube kusenzakala kumele asole ngoba uliloya umele imuli yako-blessing ali ukuthi hhayi kwenzakalayo kakusikho la malunga e-Triple C sethisela imizi kakusikho kumele akukhulume angesabi ukuthi sengaboshwe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso
baba Chuma nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka-2023
ngingakaphenduli konabo ngicela ukubuyela mbidala emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kajob Sikhala umoblessing esebenza ekuthingiza municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athole ukuthi kona angathola njela uncedo lokuthi kona amelezi kazange athole igqwetha umoblessing kazange esese-right ephila edinga uncedo olwegqwetha ojob Sikhala babekhona wayengu-m p vele kwabana bayani umsiza namhlanje ujob Sikhala sekona usengomuntu osekhulumela umoblessing useligqwetha nabo umoblessing ngaliphi this is all about politicking then ube sesingena sengishiya leyo sesingena kuleyo okhuma ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni yibuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana u-PF uyabuzwa unfortunately so ezinye izinto sezibangela yimpilo e-Ukraine naserussia ngale noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-2 liters lakho isingo-$7-$8 njengoba i-$7-$8 lapha ezimbabwe ifuel ikhwelile kona legolini njengoba lalapha ikhwelile so so singuzwa uhlungu sonkeni kodwa abantu bezimbabwe abamkodwa bayakubona bakunazela uhlungu lokuvuzela ngaphi ye lobo obusokubiswe yimpi e-Ukraine naserussia siyakubona kodwa vele thina bese vele siphakathi kobunye uhlungu obubiswa ngamadoda labo mama abasukuma bethi emathiweni faka lo pressure faka mu-sanction abantu behlupheka siyabona yikho bona ukuthi kona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya thina sisekela iqembu elimalati noma kuhlungu yikho nje kunama-career politicians basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ntona ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sifike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumtshintsha wanjeozathi umfono sithi baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuqhubazele ezanupf bathi hhayi nami sengiwezanu upilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hhayi ngikuthembisa umzukulu ukuthi sithi bhabhayi izanupf kumnakozayo abantwana bezimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho olukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi batshintshe isystem yonke kawani ngoba izimbabwe isifana lendluliyana oyithenga ivele imangobongobo ufika uyidilize uqalise kutsha ku-foundation kapho sifana lomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela So sesifuna over all ye system yonke kungena elinye ibandla. Sibaningi amaZimbabwe afike sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazehluleka nabo ngehluleka abatshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu. Hhayi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa kumbe ibandla elilodwa lokho bebulala umnotho bedinga ama-excuses.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ukansela webandla lesi-CC ubexoxa endawonye lelunga lezana PF umnumzana Joseph Chuma belo ntungameli inkomo weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we East London kwele South Africa abedlula amajume amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelichumi lantathu 13 lelichumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathele zindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, 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 salibonani lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 basiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwe imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge wonke zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-CCC lokhulume sebhinga la emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho vele amajaha kunjalo. Nakubanga inkazana vele kule ndlela ezinjalo kodwa ke ngizama ukuthi ngugqugquzele ukuthi ungananzelela eSouth Africa kwasuka umama youth yabuya umbuso ezandleni ezandleni ezilungileyo. EZambia kusuka umama youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako thina sisalapha esingaya khona asisela ngenye indlela sesilinde nje ukuthi ukufa kuphela. So ama youth lingasuka ma-2023 likhuphi ilizwe lele lokho ebelikhomenta labo abalikhomentayo ngemva kwe-40 2 years lisehluleka ukuphuma edakeni. Libone ngani imoto ingabhajwa 42 years phakathi kodaka libona nikhonza vele iphume sesiyikhala libonele khona bobu yehlulekile behlulekile laba haya ifeki yonke le baphoza imadlanyana nje ukuncane ukuthi hambi ekhuluma uthi akusiqiniso akusiloqiniso. Iqiniso yikuthi hayi ababusa bakudala behlulekile kade lizwe abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona kathesi. Ilona qiniso leyouthi kaSmith wawungcono okaSmith ongcono kakhulu kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osowayezigambagamba loku umgwaqo kaSmith eGoli kulungiswa kusakwamalanga lokhu umgwaqo ungavelwe lephodolo elilodwa vele kuyabademonstrata kuhle kulaleso kulungisiwe lapha. Hhayi akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu. 2023 asivaleli ngebheji kuphela, kungena i-youth sakane youth ochamisa bonabo labo sibangile izwe labo umqondisi basesebatsha choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi ezindala lezi asela msebenzi. Yesu ngiyabonga
basakazi be-Studio 7 sanibonani. Ngicela ukungazitshi igama ngithi ngiphawule nje ngento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amazimbabweni ayihloniphile babanika ithuba 42 years yonke amazimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto, izazitshintsha izinto kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye, sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana, ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kubusolwana okwakubanjiswe izinto sazibona zitshintsha kubanjisweni. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso iyehlulekile. So ayikidedele leli liqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo ngoba vele yilo leli yayibambisane nalo ngomu 2009 noma selatshintsha igama kungaseyilolo gama kodwa kusalayo kuseseyiqembu eliyi-1 noma sokwatshintsha kumbe umkhosi kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikibadedele bebuse labo bebodwa, sibone ukuthi bebodwa bazoyenza siba abaphiwe nje 5 years nalesibone ukuthi bazoyenza bazoyenza libona kumba ngeke bazame na ngobizana uPF isekho into engabisa iyenza ichance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa manje abasela nanje nama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngobisikhathi basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamaZimbabwe so now izana uPF time ukuthi udede labanye njalo sicela izana uPF ihloniphe iconstitution ihloniphe amalungelo abantu namapolisa aseZimbabwe amapolisa akithi abayekele ukusekela izana uPF nezekhe ayekele ukusupporta izana uPF abasupporte amaZimbabwe ngoba izana uPF asomaZimbabwe maZimbabwe ningabantu laba bavotayo amaZimbabwe so mapolisa zekhe judiciary abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe bayekele kubaleke besekele izana uPF ngoba izana uPF isiyehlulekile ayiphume embusweni njengokuthula idede labanye ngiyabona
sanibona sanibona abantu bayithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi kulale izana uPF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha tshela abantu amanga ithi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala sikhamba ikampena ngotshwala izana uPF hayi sizihluleki lesi why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala utshwala buyenzani utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala yini utshwala utshoni utshwala kanje zikhampeni nangotshwala berobha abantu langotshwala bafundisana abantwana hayi lezi izehluleki zezana lezi izehluleki kazirobha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala bekhampena ngotshwala kahle kahle hayi laba abantu laba sekuright laba vele akusela muntu obafunayo abantu bezana kambe ungayinikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga ukwazi ukuthi umuntu ulambi kasebenzi uyemnikeza utshwala mahhala ukhampeni ngotshwala utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezana sebe-robha abantu lezinto ezingelangqondo angeke ukhampeni ngotshwala hhayi loba sekuthiwa yikukhampena vele obvious laba abantu akusela muntu obafunayo xa bengasabarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola becede benikeza abantu utshwala ayikho indlela abangakhampena ngayo akula muntu obafunayo lapha akula muntu ongafuna udubo olufana lwezana uPF aba vela kulantu yonke indawo onto bakhathele ngezana uPF sebeze berobha abantu bebarobhe langotshwala ama-youth istate kube ngabadingela ama-youth umsebenzi dani beyekele lokhu abakwenzayo lokho
livuka njani kustudio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebeyikhuluma ngumnankagwa mayezothi ukufa komuntu i-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu lento ngoba lento eyenzakaleyo into embi kakhulu engafanele iphinde iyenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azumnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othe esuka endlini yakhe kuthiwa kule election ethi voter evotele umnankagwa ngumuntu ocabanga kanjani umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi umuntu ole khanda elingasebenziyo lezinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe
livuka njani endaweni zonke kakhulu kesibingelele abasakazi be-Studio 7 siyabonga siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu ezeni lokhu emhlekeni ngami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhebhi konke lokho uhulumente usecwekisile emnyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezoncwadi asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakampena uhulumente mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama-15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizawuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asandeni ma-15 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asandeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnankagwa azabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga asandeni wobuningi bafowethu ema-ofisini siyelanda iy'ncwadi emakhaya khona ngapha ekhezi ekhezi balibhewula khona ngapha mafewula hambani hambani uhlelo lwezwa khona manje kungakabila nsuku ezingaki lungiselelani ukuthi kuhambela kubo council liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhansel alilungisele kathesi hambani bafowethu abogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakongwenya kaphewa 5 ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimate ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uzulu welemelika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa ele New York le Arizona kuqhamuke udlakela kwabothwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Golunye udaba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile, sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona, badlala imincintiswano ethize. Sekusele nje okuqakathekileyo, kathesi okuqakathekileyo esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le. Bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani, kumbe ukuthi sizakudlani, kumbe ukuthi sizalala ngabi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka, bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala, kodwa uma siqeda lapho sizakudlani, kumbe uma siqeda lapho esiyalala khona siyabe silala nga-4-4 or siyabe silala siminyene. Sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazahlala khona ngesikhathi semidlalo le.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal kujnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. Amapholisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube, isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change emlokitshini lelobhengula kobulawayo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.